Nana Masiva, Nana Baba, Babelo, Namhlanje sixoxa lenduna uMathema ongumgcinisihlalo weCrown Council ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe sikamthokazi uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Sizwile ke ukuthi amakhumalo asemgcobe ukuthi abe nguye phela ozathatha isikhundla senkosi uLobhengula kamzilikazi kamashobana. Ye, siyakwazi ukuthi phela bakhona abanye abalokhu besithi yibo okumele bethathe isikhundla lesi.
MaMathema, akusichazisele sula abantu bangani bathabele kakhulu besizwa kuthiwa uBulelani Khumalo ugcotshiwe koKhumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Angeke ngichasise kwaoKhumalo, mina ngingachasisa okuphathelene le-Crown Council. OkwakoKhumalo, oKhumalo ngokwazi kwami kumbe ngingathi even nxa kubekwa yona induna ngokwayo igcotshwa ngabakwabo ensitha okungakafiki ebantwini okukaZulu lokhana okwenzakala phakathi kwabantu okwenzakala ebantwini yikho engingakhuluma ngakho engingakwazi ukuthi ngabe yikho okwenzakeleyo kumba kwenzakalanga okwakoKhumalo ngokwemsamo ngoba kwemsamo kwakungenelwa noma ngubani lokhana kuyabe kakhulu kubikelwa amadloza koKhumalo.
Yes, siyakuzwa sibili. Akusichaseleke ukuthi konoku ke okwenzakalayo ukuthi ke kube lenkosi yesizwe sikamthokazi njengokukhuluma kwami elawe. Akuchasele zula abantu ukuthi kambe kuqakatheke kangakanani ukuthi kube lenkosi.
Ukuqakatheke kakhulu ukuthi kube lenkosi ngoba isizwe leso kuthiwa ngasamaNdebele sidabuka vele silenkosi sisuka kwaZulu. Sizofika lapha kwele Zimbabwe sazele sabuya silenkosi. Akusiyo into entsha. Into yachithwa njalo ngumbuso wona lowo owenza abantu bahamba bayabhonjwa emazweni okoZambia kubo-Angola langaphi langaphi bezama ukuthi bavuselele into zakibo ngoba yikho okwachitheka khona isizwe ngaleso sikhathi.
Ukuvuselela lokho enikwenzayo sokuyafika yini emapeterweni?
Ye, lapho besibambe khona ukuthi sisamiswe ngamakhosi oyikakhulu amakhosi ngoba laphana mhlaka-3 kwagcina sokumangalelwana uhulumende engazwisisi ukuthi waye isizwe samaNdebele sesifuni inkosi.
Kodwa sele kubambe njani okwamanje?
Okwamakhosi lokho kusemakhosi.
Kuthiwa kuzahamba njani? Alikakhulumi ngakho balibiza nini?
Hayi, asikabizwa kodwa lathi sikhangelele ukuthi njengomina njengo-Crown Council Chairperson kayelo ukuthi sike sihlale sihlale phansi lezinduna sibone ukuthi udaba lolu singalubamba njani.
Induna zonke zithini? Ziyamsekela ukhuma ubulela nini?
Angeke ngithi ukuthi zikhona ezingaphandle ngoba ubuningi bethu abaningi sikhona ngale kuyibulelani ngoba imbali yakhe nxa siyibala beyichasisa ngoba sinengcwethi ezithile embalini zesintu zakwethu ezinjengabophathisa kuyalandeleka kulomzila kuyakhanya kulomkhandlo ukuthi into le yasuka lapha yalapha hayi sakuzwisisa sakwemukela izinduna yikho sathi naze sine-Crown Council le siyizinduna zokuthi into le sifisa ukuthi siyilungise igqitshwe ngokupheleleyo.
So siyabona kulozwide kalanga Khumalo la uyakhuluma ukuthi la ukhonapho-ke esitikini kuzobuya ke lo mnumzana Stanley Khumalo labathi bakhona liyakhulumisana labo yini motabalo?
Mbona ngani lokhana kwaqedwa ngamaKhumalo kodwa anti vele umbuso sonke sihlale sikwazi ukuthi uyabangwa njalo umbuso ligazi.
Kodwa
akula mbuso owake wabuya ugeleza njengamanzi njengokudla kwengwenya okubuya namanzi.
Umbuso uyabangwa sibili.
Wonke umuntu nxa embathile kugodola uyidonsela kwezakhe inyawo.
Kunjalo sibili. Ndunakhulu akutsho-ke ngamafutshane ngokugcina ukuthi pho libona zani-ke isigaba usesisele ukuthi sihambe isigaba sakhona singanani uze lilungise konke kokhonokho.
Thina njenge-Crown Council into esiyikhangelele sikhalele ukuthi sibone ukuthi amakhosi asebenze siya kuma ngaphi kungaphela into yonke yekhoti le yikho sesizaqalisa ukuthi sisebenze udaba lolo. Aluqalwanga yithi ngithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi udaba lolo kalicalwanga ngu-Chief Mathema kumbe labanye alabo khathesi. Udaba lolo lwaqaliswa zinduna ezinye zazikhona emuvale ezithinta osivalo usivala umahlangu ongungumba nomkhwanazi wonyanga zonke ayikhona lokhona khathesi. Ababekhona phambilini yibo abaqalisa le into yokuthi kakudingwe kuvuselelwe isizwe kudingwe inkosi kube lobukhosi bamaNdebele.
Kodwa sekuseduze na ukuthi kulunge?
Anti sisengazikhahlela vele.
Ye,
angeke ngitho ukuthi kuseduze kumbe kukhatshana kodwa kukhona kuyadingakala ukuthi isizwe sibambane singabambana njengoba bawokhumalo sebasivezela ukuthi imfundo ingaphi lembali ingaphi kuyabe kufanele ukuthi kungadlula indaba yamakhothi yonke leyo kulungiswe igcotshwe inkosi yesizwe.
Besixoxa lamhlanje le nduna uMathema, umgcinisihlalo weCrown Council, ebona ngokugcotshwa kwethole lesizwe uPrince Bulelani Lobhengula Khumalo. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo lapho siyakhuluma khona labantu abatshiyeneyo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kandlela obaba mkhulu babe lobo logogo kandlela ezinyezi ziyowagcina amasiko kandlela amanyama bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe. Ta-la!